Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-30 zivandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuyaphithizela kubandla le-CCC kudingwa ozakhokhela leli bandla kulandela ukusuka kukamnumzana Nelson Chamisa.
Pho nxa ezahleyisa ngokuthi uthi kungena abantu ababili abathathu, pho umzwana izano iza ngena bangena ngobuningi, lanxa kulaleyo party ayakhona uza kuthini.
Ibandla le-African National Congress ele-South Africa izolo lithethe isinqumo sokumisa kwesikhatshana owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma ukuba lilunga.
Ukuba khona kwaliphathi akusizo ndaba ezinhle ku-ANC, iza iphazamisa kakhulu i-ANC. Izikhalo kubavoti be-South Africa zinkulu kakhulu, njalo ziyezwakala bekhala ngokuthi i-ANC ayisenzi kahle.
Umsakazo we-Studio 7 usuzagqiba uhlelo lwendaba zekuseni ngeviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kuyaphithizela kubandla le-CCC kungaqedakali ukuthi ngubani ozakhokhela leli bandla kulandela ukusuka kukamnumzana Nelson Chamisa ngeviki edluleyo. Abazithi ikomiti ye-National Standing Committee eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 bathi yibo abasaphethe intambo lanxa kuthiwa baholwa ngumnumzana Sengezo Tshabangu. Sokukhethwe isikhulumeli sebandla esitsha umnumzana Ngqobizithamlilo esekelwa ngabomnumzana Decent Collins Bajila kunye loCaston Mateu. Leli bandla libikwa lizakhetha umkhokheli lamuhla emhlanganweni ozenzelwa eHarare. Abomnumzana Welshman Ncubelo Tendayibithi babikwa besithi kabafuni ukukhokhela leli bandla ngoba lingani lilobudlelwano leZANU-PF. Gambe ngubani ozakhethwa ukukhokhela leli bandla? Sixoxe lothiwa ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi, kusuke kwamehlula kwabanzima ukuthi aqhubeke lanxa yelokhu evika ngokuthi yeyizano yeyilokhu, kanti pho nxa eyindoda ezayesaba izano, izano yiyokufale wonke umuntu siyikhiphe. Pho nxa ezahle yesabe ngokuthi uthi kungena abantu ababili abathathu, pho umzwana izano iza ngena bangena ngobuningi, lanxa kulaleyo party ayakhona uza kuthini. Uzahlala ethuthile ngoba thina besikhangelele ukuthi siyachova siyakukhonga Kresi, yebe simkhuthaza ukuthi kabe le structure, yikho thina siyi-interim structure, interim structure le ngokuthi kube le structure ukuthi abantu baye ku-Congress. I-constitution bese siyenzile lesi ibeke parliament ukuthi nxa bayivuma ku-Congress yikho lokho, nxa bona beyala yikho lokho. So sizayenza intando kaZulu. Abantu besitshonini bathi kufa kwe-Joni akuvalwe enkamba, ukuthi i-Joni ku-Joni kwakungamakhiwa lana ebambe izitambo ukuthi nxa lingasekho lo Joni wena ulecala ucanga ukuthi enqeso okuphila, hayi uyabe kuzabuye elinye iJoni.
Sizwa kuthiwa kulelinye njalo ixuku le-CCC eHarare, ungasitshela ukuthi likuzwile yini lokhu njalo kuyini okwenzakalayo?
Yee, okweHarare sikuzwile sibili ukuthi labo sebebona njengathi imidlwane kayihlungululi ngalanga ngasikhathi sinye. Labo amehlo sezeyavuleka, kodwa engingakutsho alaba amadoda ngamagwala-gwala okucina babebonta intaba kayikhonjwa, namhlanje sebevumbuluka ngoba sebebonta intaba ingasekho, sebethuthisa amakhanda, sebesithi hayi lathi siyamsola i-CCC, siyayithanda i-CCC yithi sebe sitshela ngento ka 2019 kambe into ka 2019 nxa bekhuluma nge 2019 u vice chairperson engiyisikhundle ngikuso kwangubaba u Job Skala ngingazi ukuthi yena uyathephume ejele evumelane la kokonoko ngoba konke lokuyathu baba uthamisa ukuthi abantu sebe recalliwe kaba recallwanga ngabantu bona labana ngoba laba desebenza labo ngelanga ngelanga ende ngiyathemba lapha khona namhlanje uzibuza ukuthi how bezisebenza lenyoka zabantu into engiyithabelayo ukuthi hayi sesibanengi lati esilombono onjalo
umbuzo wami ukugcina ungasitshela ukuthi ikhona yini inkokheli efana labo Welshman Ncube othendayibithi abathi labo bazakhokhela leli bandla
lokho hayi bona bazaziphendulela kodwa besilalele lapha ubaba ubithi esithi ukuthi hayi into zabo chaba kulezi into zezano yena usebenzele iMDC okwesikhathi eside kasoza hlangane ejoinane lento zezano ngapha la uprofessor ubaba Ncube wathi le kindergarten into zabantwana kuthi ukuthi engxenye la uzabona ukuthi hayi abantwana labana sebesuke bakhula layo wabajoyina hayi sizayibona sizayivula nje ivuthiwe sizayikhangela nje ivuthiwe indaba yakhona and akunsuku zangaka uzabona abantu kade becwilile sebethutsha ngamakhanda bezi bethutshela ngemzimba hayi thina kasitshintshanga and into engingakutshela yona phakathi kwami lawe leZimbabwe yonke ICC kayindawo ICC izaqhubeka iyiparty okwakhathesi izaba yiphathi eqinileyo kakhulu ngoba iyabe isilama-structures isile-constitution okuyikhonokhane esikukhangeleleyo and ama-members of parliament ama-councillors ama-senators othe walandela i-CC uzayiqeda itemu yakhe kungela ngitsho lo muntu nje ohluphana laye ngikhuluma on authority akula muntu okuthiwa ukhansili uzaxotshwa lowo othe wazisukela hhayi akula nto esingayenza ngoba kaxotshwanga muntu uzazichasisela yena kuzakhamizi ezamkhethayo
Lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga othiwa ngumsekeli kaMgcinisihlalo webandla leCCC ube khuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo Ibandla le-African National Congress kumbe i-ANC ele-South Africa izolo lithethe isinqumo sokumisa okwesikhatshana ukuba lilunga kuka lo owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma. Lokho kulandela isaziso sakhe sokuthi usekhankasela ibandla elitsha elibizwa ngokuthi umkhonto wesizwe. Ibandla le-ANC likhangelelwe ukuthatha amanyathelo athize agoqela elokumhlalisa ku-disciplinary committee andubana lithathe isinqumo sokuthi lingamxotsha ebandleni na. Embikweni obulamagama aqatha wethulwe izolo i-ANC isole umnumzana Zuma njalo yafanisa ibandla le umkhonto wesizwe lele Renamo le UNITA isithi kafuni inkululeko njalo yaxwayisa izizalwane zeSouth Africa ukuthi zingavoteli ibandla lakhe elitshaleli ele-MK. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo uthi inyathelo leli belivele lilindelwe ngoba isisekelo sebandla le-ANC sivumela amalunga ukuthi abe kubandla leSouth African Communist Party kumbe inhlanganiso yezisebenzi eCOSATU kuphela. Umnumzana Nkomo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ibandla le umkhonto wesizwe lingathwalisa nzima ele ANC kukhetho oluzayo.
Lukhetho olunzima kakhulu iANC esike yahlangana nalo selokhe yangena emandleni okubusa ngo-1994. Ukuba khona kwaliphathi akusizondaba ezinhle ku-ANC izayiphazamisa kakhulu iANC. Izikhalo kubavoti beSouth Africa zinkulu kakhulu njalo ziyezwakala bekhala ngokuthi iANC ayisenzi kahle njalo isikhungethwe kakhulu inkohlakalo ukuncipha kwamathuba emsebenzi kusho ukuthi ababona ukuthi yini okusha iANC ezoza nakho uMK Party lona simbona ezacaphuna kakhulu kuyo iANC evele isilimele iANC evele isiqhula kuma province amaningi kuzobe kungelona iqiniso uma singathi thina izathatha kuphele kwaZulu Natal. IMK izothatha nakwamanye ama province onjengoku eGauteng okunjenge Mpumalanga. Eastern Cape sekushiya ukuthi isinawo ama branch. Njalo siphinde sikhumbule ukuthi kunabanye abaholi beANC ngaphambili abaxotshiwe kuANC ikakhulukazi loya nginobhala uAce Magashule eFree State useleqembu lakhe khona ngale njalo useshilo futhi ukuthi uzosebenzisana noMK naye kade engumuntu othandwayo kuprovince yakhe yaseFree State sibone futhi naseNorthwest kunabaholi abake bahlukunyezwa kakhulu lapha abanjengo lo wayengupremier wakhona uSupra Mahumapilo akukacacike yena ukuthi umi kuphi kulokho eNorthern Province lapho ke okunokuthiwa uSirela Maposa uvela khona upremier wakhona uSteni Mathabatha uresignile kodwa akukacacike naye ukuthi uresigna uya kuphi sesibheka phambili ke ngokwempilo yayo iMK okwamanje kulolu khetho simbona ezakwenza njengeqembelisha engenza kahle kakhulu kodwa kusiya phambili asingeke sisho manje ukuthi kuzoba njani ngoba okunye futhi kuzaxhomeleka kubukhokheli ngoba phela uZuma siyambona usengumuntu omdala singazika bazothatha emva kwakhe leli qembu ukuthi ibona bazobe bengabantu abanjani ekwamukelweni ngabantu futhi sibonile ngaphambili ukuphuma kwe-EFF kwacaphuna kakhulu ku-ANC kwakuthiwa hayi iqembu nje umlilo wamaphepha kodwa ke siyabona ukuthi namhlanje i-EFF liqembu lesithathu lapha eSouth Africa obukhulu ukhophu naye wayinyakazisa i-ANC kodwa ngobuholi obaba khona kukhophu manje akuselona iqembu elilomfutho o-10 siye nangale ku-IFP kuke kwaphuma i-NFP nayo yathi iphuma yacaphuna kakhulu kuyo i-IFP kodwa kuthe ngokusweleka kumholi wayo uMama Magwaza seliye nalo lancipha kakhulu hayi uzindaba ezingezinhle ku-ANC sizayibona kwamanye ama province isiya kulokho kuthiwa i-coalition ukubusa ngokubambisana mhlawumbe nakuzwe lonke uma ngabe kukuthi laba beMK bezokhankasa kakhulu kodwa zona izisindo zabo hayi ziyezwakala cishe indawo eziningi zeSouth Africa
lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa
izi ubulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni subisela ngenyanga ezayo ikanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhla ka 9 hlolanja kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade libulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokho ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo 7:30 zuku zonke sikhumbuzane sihlobo kubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka 7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo 9:30 ntambama lango 11:30 ebusuku siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze Studio 7 eye Voice of America
Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Sawubona mpasakazi ekuseni nabalaleli bonke Studio 7. Sayizwa indaba kaPhugeni. UPhugeni uqhamba amanga. Amanga aluhlaza tshoko. Amanga aluhlaza. Uma ithi yena uChamisa ubalekile, uChamisa ungithengisi. Ngamanga. Abathengisi yibo, abathengise i-2C kuzalo PF. Njalo into ebalekile ngifuna ukukhuluma ngayo lapha. UChamisa ngendlela akhuluma ngakhona aseyendlela ade khuluma ngayo before 21 December kumbe from mhla ka 15 esifeni sika Mashaya. So abantu kumele kube ne investigation ngibona ukuthi uChamisa usefu yini akavele ngibona ukuthi usefu yini ngoba siyazazi izigebengu zezana uPF siyazazi izigebengu zezana uPF ngoba uChamisa ifiga ejwayelekileyo owazakalayo umhlaba wonke asithembi ukuthi usefu kushuthi kukhona okwenzakalayo kuye akungasamvumeli ukuthi akhulume in public akumele bakucacise khona lapho abezana uPF yena uChamisa kumele akucacise kahle kahle hayi khona abezana uPF uthi ukhululekile yini uze abantu bakwazi ukuthi usefu asinanda lokwazi ukuthi ungaphi kodwa sifuna ukwazi ukuthi atsho ebantwini ukuthi ukhululekile yini lapha khona yikho esikudingayo thina sifuna ilizwe lokuthula kungabi khona ukuthathwa komphefumulo ngendlela engasebenziyo sicela uChamisa avele kubonakala ukuthi ngempela usefu yini ngiyabonga KK Buffalo AKs but in South Africa
Studio 7, Studio 7, njani? Hayi siyajabula ngezindaba lezi esinikeza zona esivula amehlo lengqondo ukuthi sibone ukuthi kwenzakalani elizweni lakithi. Ya, uChaba ngemanje ke useselelangeni, uyasalelangeni, sechiswa lilanga ke manje. So ku-obvious ke manje uzabona ke manje ukuthi game yakhe isifeya ke manje ukuthi why sisenzani kuzani. UChamisa sephumile and uChamisa wenza i-decision enhle kakhulu. Even nakusasa uChamisa uma engavula ibandla lakhe, ithi sele ibandla lakhe ayintroduce ukuthi vele abantu siyamlandela. Uchaba ngule uChaba ngule zana yakhe basala igcekeni. Ya, now manje ku-obvious case ukuthi uChaba usebenziswa izana. So kuyamchaya igcekeni ke manje. Siyabona.
Hello, hello studio. Siyabezwa abantu sebelokusola sebesola uChamisa ukuthi uChamisa sengumthengisi e-CCC. Ngombono wami uChamisa uyenza into e-right kakhulu. Bengeke mele esingakubiza sithi idoti, bengeke mele idoti. Kulokuthi yenza into e-right athe ayiyenzileyo. Kanti ongasakhanti ukuyenzakalani ku-CCC. So kachiye kunjana. And lokhu kubuza kutshengisa ukuthi uChamisa ola ama-followers amaningi, ola abantu abaningi abamthandayo. Ngavuke yenze enye iparty kusasa, nxa ifoni kuyakugcwele njani kuChamisa. UChamisa abantu abaningi abamlandelayo. Into esisele athe ku-CCC sokusele i-foundation. Neda sifanele ngone ngene ngamazi end time ngakwazi ukudiliwela abantu futhi balimazi abantu bengasola uChamisa noChamisa seyenzeni iparty ane trip si iparty bingabo sibizimele others uChamisa kabolala ngalizwi lihle ukusola umuntu angagawa umuntu obuleli lizwi lo sola noChamisa umuntu ongayenza ngakalacala umuntu lo uthe right okuyichi iparty cause atingabo siphene so zonke engazi li chase nekhandu zilale phandle yengubu umuntu uthe chi iparty inxa yokuthi landelani imonto yenu landela uthatha siphi isinqumo kathesi
studio 7 ninjani Hayi siyaphila nathi siyanizwa niyakhuluma hayi asiboneni kazi lime zetsheni kuzacaca ukuthi abantu besindebeleni vele ukuphatha bavele bayakwazi noma kabakwazi ngoba okusempeleni manje bekumele sibone usongezo Chabangu wenu lo elihola phela leli bandla le triple C ngoba nangu sekuhle kuqokwe omunye umuntu wasesishoneni kathi bona bazabe bebe ngabaholi bamabandla nini vele kwesikhathi uChamisa laye loba elenkinga zakhe kodwa ke nakhona usengezo Chabangu awukwazi ukuthi uyexotsha umuntu emsebenzini ungalayo omunye umuntu ozamreplace kathi laphana kufuneka umsebenzi kuze kuyeqhamuka abanye abantu befaka owabo umuntu okusalayo kucacile ukuthi loba ophugeni bengakamboni ukuthi uvele uzadida abantu kodwa okusalayo ukuthi khona into ayenzileyo ubaba uChabangu into le kumele bayihlalele phansi njengabantwana bomuntu beyiphathi hayi khona ukuthi wena uzaxotsha abantu ephathini uxotsha abantu ezindaweni ugijime uye court uye batshela ukuthi court ingabavumi ukuthi baphinde balungenele lelo khetho kodwa bebe bekhethwe ngabantu uqeda uyehluleke ukufila lezo zikhala osuzivule wena ngokwakho selo akunzima bakithi sizabona ke la kuyowela khona induku noxaxa
Studio 7 Studio 7 sabonani sabonani ngakithi ngapho linjani ngapho ngasemelika ngapho hayi thina ngapha siyaphila siyaphila kakhulu ngaliphile kuhle lathi siyaphila siyabonga siyabonga kakhulu siyabonga kwelikwe umsebenzi kwenzayo hayi senzo lohlonzi umsebenzi o right umsebenzi futhi onengozi ngoba hey emali khuluma senze nje bakhona abalizondayo kodwa hayi siyathandazisa ukuthi kungazibangazi bangena momu bilaba hey abalabaqaba lo Thank you, Mbonise lapha. Into eyenziwa nguChabangu leyo. UChabangu leyo into ayenzayo isicunulile kakhulu into eyenziwa nguChabangu. Yeah. Nginakho kathesa ukuvele egcekeni ukuthi ufuna ukuthathela uChamisa iparty yakhe.
loko kayenze akiphathi kayenze eyakiphathi loko kuningi ukuthola sithi uchamisa ubuye uyaphuma kube uphume kuphathi ebazenza bathini bathini akulanto abangayenza bakhulumela nje amaphupho kuphela abakhulumayo bayaphupha bahambe belala lapha abalala khona bahambe belala bechiya lento enibambe belala into ayenzayo ukuthi ethengwe izalo lethe nawe uchamisa kwayo alapha soze kubone lapha soze kubone lapha amadonga ngamile impondo akula manga lamanga silamazi ya lapho sekudinga thina manje ukuthi sikhathazane la thank you nyabonga
singele lemsakazweni sibonge kakhulu ngomsebenzi omkhulu isicelo sami sekutheni amadoda ezana uPF wonke lo president wawo sicela basikhiphele uJob Skhala ejele ngoba ufela iTRC yakhe and then TRC yakho na sebeyithethe bayinikeza usengezo chabanga njengoba upresident weTRC sebachiyele ukuthi abayithathe TRC leyo efelwa noJob Skhala ejele kungaba kuhlela ukuthi bemkhiphe ngoba asisekho isidingo sokuthi ahlale ejele ngoba into abambophela yona bambophela yona iTRC yakhe sicela nje besikhiphele uJob Skhala ejele nje kuphela ngoba isekho into izana uPF esenzele yona ngaphandle kokuzuza izinhlungu sicela basikhiphele uJob Skhala ejele siyabonga
siyabonga Studio 7 siyabingile uphugeni uyawumana lento ayikhuluma yena mayebonela umuntu oyi-1 ephethe ngawophethino nekhuluma lokakhuluma engacabanga ukuthi abantu bayizijuda sizafika isikhathi esisho yena akalinda bone ma kuyukuthi izinto ziyatshintsha liqiniso kutshintshe kwenziwa ama-election uchamisa uzalivula elinye ibandla and ngesikhathi uyalivula ngaso uzabona ukuthi khona bazasala bebambe igama kuphela yayithi abantu bonke bephumule bachiya laba bazabona khona ukuthi ukulande ukuba zimbungulu kakusebenzi lale ingcekezi engushabango laba bazabona khona ukuthi ukuba zimbungulu akusizi sebenzanga abasikuberight besebenzi bedla amandla ubekele ukudla amandla abanye abantu uchamisa wasebenza kanzima nama-MP nalawa labo bonke abantu bezimbabwe bezama ukwakha izimbabwe entsha besenza lokho ababekwenza badiliza bona baqeda konke manje sebelokhu belandela bethi khona bacabanga ukuthi khona abantu bayizithutha ama-MP la right aqala sale athathe imali liyani esephalamende bayibhadala izikoloti ngoba liyani imali liyani enye yimali yethu thini izakhamizi zelizwe ethathwa kithi ba-right beyithathe baqale balinde sizafika isikhathi esi-right lapho kuzamele bephume khona umanje bathathe imali yala balinde ngoba lesisiyona leyo ivele kasiyo yachabango phela ngamandla ingamandla abo bona babantu so ba-right beqale behlale kuyo basibazasisafika isikhathi esi bazabona khona ukuthi abantu bazozilima so asilinde sizalinda ubugeni lento ayikhulumayo leyo kuzaphela lokhu siyabonga ngumasenga lapho kobulaya ephumule emadonkeni
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, imizamo kamongameli Joe Biden yokuthi uhulumende welemelika aphe uncedo lwemali ngamabhiliyoni alikhulu $106 billion ele-Ukraine ilokho ingaphumeleli ngoba kulokudonselana kwamalunga ebandla lama-Republicans lelama-Democrats. Abacubungula ngezempi bathi imali le ingaphathisa kakhulu ele-Ukraine ngoba seliphelelwa izikhali. Kodwa lanxa liphelelwa izikhali, amabutho aleli lizwe alwisa okunzima aweRussia. Ngeviki edluleyo amabutho akwele Ukraine adubule awisa indizamtshina yakwele Russia ebikwa ibithwele izikhali. Ukuhlaziya impi yakwele Ukraine lele Russia sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Ukraine hayi yamangalisa wonke umuntu phansi lose lonke jikelele ngoba asingathembanga ukuthi iRussia bazayi chaya okunje ngoba sikwazi ukuthi it's the second world power in the world ngendaba zabo zezibhamu ezikwaniswa ukubulala abantu abaningi but i-conventional infantry war ngathiwa abantu be-Ukraine batshengise amazwe wonke all over the world ukuthi ma ulwela inhlala kahle in your country of birth akula enye motivation edlula khonapho. Ye ngoba sabona ukuthi izibhamu zathi sezibuya a month or two after impilana isiqalile. IRussia yayisithathe yonke iUkraine. But the test is very full. Kachana baya kachana tuzane kwa mapota ze Russia, even with their military might. So yeah, it clean is a little motivation ma ulwela your motherland. Ay, okoka test is ibona ngantwa impile Ukraine ye ngomba ya okoka test. Sibona lae, Nomzana Zelensky ehamba esiyabona amabutho akhe everywhere in the front line, which means ukuthi they have created buffer zones and safe zones ukuthi laye a travel lokunikwa laye izikhali ngamazwe from Europe wonke eAmerica and everywhere else ngantwa kwanceda sibili ngoba laba abaAmerica le Europe they are testing their weapons ukuthi okusebenzayo yikuphi ongasebenziyo yikuphi and it has proved to be deadly against the Russians. Ngoba siyakwazi ukuthi amaRussians amaningi asafuna ukuyihamba phambili lama mutiny abo abayenzayo.
Umbuzo wami wokugcina. Ubona ungani impi le eye-Ukraine yimpi esifika emaphethelweni na? Kumbe impi esizabona iqhubeka okweminye iminyaka?
So ukuthi impi le isesekupheleni kwayo, lami ngiyakubona ukuthi I think by summertime ngantwa kuzaba lama talks ukuthi bahlalisane phansi and then bakhulumelane. Ngoba layo iRussia iyakwazi ukuthi umnumzana Biden engaphenduka, hayi kuyabe sekunguphela kweRussia. So kwakathesi uyabe senegotiata laye ethemba ukuthi uTrump uzangena esikhundleni in America. Ngiyabonga baba Gandhi.
Lati siyabonga mnumzana Tim Muringai ucubungula izombusazo bekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Ohio khona pha kwele Melika. Kwezemidlalo besikhangela imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations ezadlalwa lamuhla kwele Ivory Coast. Iqembu lemali lizadibana lele Burkina Faso kuthi ele South Africa lizadlala lele Morocco. Ukuhlaziya imidlalo le sixoxe lolandela imidlalo yenguqu uCassius Jays Simanampofu.
Akathesi akukakhanyi sikhathi masikhangela imidlalo le esesidlalwe ngoba of course kule mathima njenge Angola iqualifyile iNigeria iqualifyile kuya kuquarter final kodwa ezinye zisafuna ukuthi zidlale last 16 so kusesele kunzima umuntu kungathi ukuthi ingaya kuphi kodwa amathimu nje angathi aza ukuthi ngama-powers e-Africa amaningi angikhona nje akhanya ngathi sofa kuseseright kuko ngoba basesekhona
kodwa nxa sikhangela izinga lomdlalo ungathi linganeno na nxa siqathanisa le minye iminyaka
lona alikho libi kakhulu kodwa nje akula improvement ebonakalayo ekhona yikho nje ukuthi ngoba ngama team ayaveleseza ukuthi adlala kangcono eAfrica kodwa ke akulanto nje enkulu ephuma kula ma team entsha esingathi thina truly African nations yalonyaka kule midlalo emihle kudlule eminye iminyaka hayi akuchiyananga kakhulu nje kula ma surprises of course ama team manje angabo Cape Verde yiwa ama team amanye singabala sithi na improving ngoba kaze bafike kule level akakuyo kathesa
sike sezwa abanye besola onompembe besithi bayangezelela isikhathi esinengi kakhulu kulaleso esiyaba siso simele sidlalwe lokunye kunjalo wena ubona ungani ungathini wena ngabonompembe baphatha kahle na umdlalo
so far ngibona ngathi baphatha kahle of course njengabantu balama mistake abayenza kodwa okwesikhathi hamba konke kungakhalwa ngesikhathi ngoba into yenzakala wathi sibabheka isikhathi ibhora eyabe isemuntwini idlalwa isikhathi sokuphuma kwebhora ama throw in lawana lamanya ama njengalawa. Ikhathi akwana sebesigcina sokuthile la kuqala sasingagcina isikhathi lesiyana. Kale sibasigcina ngawathola injury time, stoppage time I mean iyafika ku 12 minutes. Kodwa kungaze kube lama stoppages amaningi. Kodwa kubangelwa izinto ezinto ezinjengokuthi kulama free kicks ba delay kwathatha, kulama throw ins ba delay kwathatha into ezinjalo. So 7-8 ama seconds onke la one. Kodwa ke hayi isikhathi bona ngathi bahamba sihamba amdrangaboni into errong bona ukuthi konke kuhamba kahle.
UCassius Jays Simanampofu ngolandela imidlalo yenguqu obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Kuyaphithizela kubandla lesi-CCC kudingwa ozakhokhela leli bandla kulandela ukusuka kukamnumzana Nelson Chamisa.
Ibandla le African National Congress kumbe ANC ele South Africa izolo lithethe isinqumo sokumisa kwesikhatshana owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma ukuba lilunga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba lelakho kuya ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama ngu Chris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.